Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesihlanu mhlazi ku-25 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla leZANU PF lithi selincobile kukhetho, kodwa ngakwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe.
Kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona, kodwa ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity, yikho kuphela okungalamula, yumlamulankunzi.
Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lo kansila omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMajobelelen South, okungokwakuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokho labunjwa kakutsha ngumuye umnumzana Dumiso Dabengwa.
Hayi, okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu.
Uzulu lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela izekhe ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kokusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla leZANU PF lithi selinqobile, kodwa ngakwelinye icele abemandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe. Umgcini-ngcebo webandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa izolo utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi balobufakazi bamaphepha okuthiwa ngama-V11 obukhomba ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha, 60%. Njalo amalunga edale lephalamende adlula isilinganiso sokungokukodwa i-two-thirds majority, kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC esitsha umnumzana Promise Mkhwananzi utshele intatheli izindaba ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa nguye osenqobile. Ubufakazi esilabo bukhomba ukuba amabandla omabili anguthiki lobhanqa kukhetho lwedalele ephalamende. Amanani asezandleni zeStudio 7 atshengisa ukuba amabandla omabili iZANU PF lele CCC alakho ukungatholi inani elivumela ukuthi athiwe anqobile kumbe kube lokhetho lwesibili i-runoff. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla, saqala ukumbuza ukuthi nxa kungaba lokhetho lwesibili i-runoff lungaqutshwa ngokuthula na, kumbe sizabona kusiba lodlakela olufana lolwenzakala umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai aze asuke kukhetho lwe-runoff ngenxa yodlakela.
Hayi, ukhetho lwe-runoff lungenziwa njengoba umnumzana wavele wakutsha yena upresident ukuthi ilanga lokhetho umhla ka-23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona i-runoff iza kuba mhla ka-2 October. Now the developments ukuthi khona from here now kusiyafika u-October isimo sabe siminjani, kuyakhampeyinwa phela. Kodwa-ke ngibona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngoba nabakhampeyini ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona. Kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona, kodwa-ke thina abanye sibona singaphandle lwandle ngale sibona ungazani i government of national unity yikho kuphela okungelamula yumlamula nkunzi kuphiliswane nje kuphela abantu befaka icabinet yabo ilizwe liqhubekele lisiya phambili akula lutho lubi lapho
yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ngani nxa enganqotshwa ngumnomzana Chamisa engavuma yini simbone esuka estate house ngokuthula
hayi awukhathelekile lokhyana amandla asebantwini yena upresident nxa engabe enqontshiwe njengomuntu wahamba walwelilizwe wayesiyadinga idemocracy so ngalokho ngokufanayo kuthi ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hayi kuphethe ngalindlela abantu lokhu abakukhethileyo uyenelisa ukuthi khona ehlike laphana njengoba lo Robert laye umgabe former president the late wavuma wamvulela ukuthi yena engene so ngokufanayo kangibona ukuthi khona kuza kuba lenkinga kuyaba into nje efanayo uyabeza mvumile ngoba nxa engabuya sekhethe usuku oluthile olokuthi hayi gakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamula nkunzi uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into njengayona leyo uzaphetha kumi njani ngoba namandla abe ngasuye uyabekhetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho njengalokho engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hhayi G40 zihlaleli laphana ngobana ukhetho lolu uze lube khona kambe sibili impumelo yangikhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuswelakale ukuthi khona kube lama three figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama two figures okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama runoff kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo kungakakhulunywa ngokuya khona kuma runoff lawo akudingisiswe ibandla lona lidingane kukhangelwe kuhlalwe phansi ngabantu bonke labana ngangibabona kuma rallies sebevuke namhlanje bonke benze lesi sigo esenzakeleyo kukhona lathi siyabe sikukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo hathi ukhethwe nje in general lokho kuyethusa kodwa kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le-run off akucubungulwe kukhangelisiswe ngasesa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe aba khona yabona
lathi siyabonga umnumzana Max Mkandla ucubungula izombusazwe Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lokhansila omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathebeleland South kulandela ukunqoba kwamnumzana Mpendulo Ncube kulindawo okungokuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokho labunjwa kakutsha ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa lezinye iziphathamandla zebandla le-PF Zaphu besithi umanyano we-Unity Accord owawusayinelwe phakathi kwezanu PF phakathi kwezanu le PF Zaphu ngomnyaka ka 1987 awusasebenzi usithandekile emhlanga we studio 7 uxoxe lo mnumzana Ncube oleminyaka yokuzwala engamachumi amathathu 30
hayi okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje kodwa hhayi khona sisazojabula la malunga wethu awephathi ngibonga njalo lo-organizer wethu owe-for kucampaigna u-s k Moyo ngibonga njalo lo-president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth sikwazi lathi ukungena
siyabona njalo ukuthi ngwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele ungathini ngalokhu njalo ubona ingani kuyini okwenzeka kwanqoba
isithembiso siyimuli yakoNcube ngingakangeni mbona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokho ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona
yiziphi lezo nhlelo elifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini ngizwa usithi njengemuli yakoNcube
inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube ubaba wayeandaza njengemuli wayesicele ethini ukuthi sincedisaneni sonkeni okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni ukwakha amadamu ukugebha ikotsho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje so saqala ukuyisponsa siyimuli yakoNcube singaphansi kweba ibandla lezaphu iqala phansi sinetsane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kaGetsi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika 17.
Ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafichane lokuthi ubone ibandla leli lezaphu ukuthi sokungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizithola.
Mina ngizalwa kosikhosana emakhorokhoro, ngizalwa ngubaba uZinkabi Thomi Ncube. Ibizo lomsebenzi bebethanda ukumbiza besithi ngobuyani. Ibandla leli elezaphu ubaba ebelegwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye nehistory yakhe yonke. So ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje laba ngabantu banje, wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni ilizwe siliyakheni sisonkeni khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 besifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential. Ngibe ngokuqala owebandla lezaphu elokungena njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni siphakamiseni ilizwe ngebandla lezaphu.
Lo-ke ngumnumzana Mpendulo Ncube onqobe kukhethwa lokudinga ukhansila kaward 17 eMatopo Mangwe okube khuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwalunye njalo udaba oluphathelane lozokhetho uZulu ingcwethi lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela i-commission yeZEC ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka. Iningi likhala ngokuphuza ukufika kwempahla yokuvota, ukuswelakala kwamabizo kugwalo lwe-voters roll lokuqala ukuvota ebusuku. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu esipha lolu daba eseHarare.
I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana lemzini eyebudiriro Wesley Warren Park Glenview lezinye eziseHarare lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi acina efika phakathi kobusuku. Lokhu kwenze ukuba uZulu avote ebusuku endaweni lezi njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo. Indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC. Olunye njalo udubo olukhathaze abaningi izolo ngolokuswelakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela ekhwekhwe lapho abaningi abatshone bebhoda bedinga amabizo abo kugwalo lwe-voters roll. Omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Tinashe Sithole.
Yela bangama-9 ngengaye e-Venus Mine ngale ngakhangela sakhangela amabizo saswela. Ade ngikwazi ukuthi lise-Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko-Black Man. Ngazobuya ngayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga oyebandla le-CCC yena othi kabathokozi ngendlela iZEC eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthize.
Ingcitshi ezichubungela ezombusazwe zithi lokhu kwenza iZEC ingathembeki njalo ukhetho lwalonyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Jenisani Dungako osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho.
IZEC ukusebenza ekwenzileyo mina ukubona kwami yenza ukuthi singayithembi okwakuqala. Singabikwazi ukuthi lokho okwayenzakala kwayenzakala ngenxa yokuthi kwangenele abantu bepolitiki kumbe hhatshi. Simele sinanzelele ukuthi IZEC yafakwa kumthetho. Umthetho singathi la uyabo phansi kweconstitution. Kodwa lokho okwenzakaleyo kutsho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota.
Umholi weZEC umnumzana uTloyile Slaygwana utshele intatheli izindaba ukuba ukhetho luqhutshwe kuhle sithi ukuphuza ukuvota kubangelwe izindaba zokhetho ezikade zisemthethwandaba.
Ngizananzelela bakwethu ukuthi khona ukuphuza lokho kubangelwe ukuthi khona emveni sibe lama court cases amanengi kakhulu okungajwayelekile ngakho ke ama court cases lawa yiwo enze ukuthi khona siphuze kancane ukuthi khona siprinte kumbe nisenze ama ballot papers.
Solo kuphelele ukhetho lolonyaka uZulu esemelele impumela ezaqala ukwethulelwa umhlaba okusemthethweni kugusasa ngabezek eNational Command Center eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimndodolo zindlovu.
Oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. UTrump wetheswa amacala alishumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. Ngokwakuqala ukuthi wayengumongameli abotshwe njalo athoniswe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC angamachumi amane abotshwe ngeviki edluleyo eKankasa aze akhululwa izolo ukhetho lonasolo edlule. Amalunga la ahlawuliswe imali yesibambiso engamadola alikhulu ngamunye. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa aselandule imbiko ethi kulokhulu oqaleke wafa esendwendweni yokuvota eWarren Park eHarare. Amapholisa athi lundoda oleminyaka yokuzalwa engu-68 uqalekile kodwa uyaphila. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli beStudio 7, abasakazi beStudio 7, ngifela iqinisa lo okhuluma waselubhane ejadiwa eGhana. Hayi balaleli beStudio 7, lokho kubonakala mpela ukuthi izekhi kanye nezano bayehluleka bona bonke, bayehluleka ukubamba izinto zezwe. So ukuthi singabe lokho esibambelele kuzano sithi siyenzani nezekhi yakhona leyo, kumele nje ivele idilizwe. Angeke ukuthi abantu bevuke ngo-4 kuze kuyeshaya abothulo ke bengakavoti. Uyayibona indaba enjalo ukuthi hayi ukwehluleka kuphakathi zeki nayo izanu yayo leyo. So angibona ukuthi indaba enjalo kuyomela ukuqhutshekwe ngezano. Izanu yehlulekile ivele yatshela izeki yayo ukuthi la zamani yezanu umzamo onje owezela ukuthi abantu beze bedele inhliziyo babuyele emuva bengavotanga. Le into eziwe lapho into yangamabomo leyo. Ngizobangana nalobo baba badinga umdala uKhumalo. Umdala uKhumalo hayi lana asi-act asikho kusikandali la si-act isikandala asikho bakazamani hamba elaya uza amane ma ungathi abantu wena ufuna kathi mtetho wakho kwenziweni right. iMRP ihlulekile ukungena kupresidential manje ngoba iMRP ihlulekile ukungena kupresidential kuhlalo kungavotelwa enye iparty okubona ungathi ingazama ukukhipha izandla phela lapho into eyinkinga ekhona baba kazamane izano yiyo engafuneki. Wena uzothi lapho udlala umacashelana kuzano indaba impila za ntabane impila za ntabane nguwe oyimbila za ntabane baba kazamane nezano hayi ukuthi iCC imbila za ntabane nezano. Sifuna inqubekela phambili as from now, sifuna inqubekela phambili. Wena hlala la ohleli khona yeka bahambayo behambe lokho okusolayo kungokwakho wedwa baba kazamane. Wena mdala Khumalo
siyabingela isithuthu service ngakhulu umsebenzi. Hey ukhethula sekhaya hey luya danisa kakhulu ukuthi abantu bavota ngobusuku ukuthi amaphepha awekho amaphepha ovotisa aphelile. Into enjani leyo kodwa lokungavu ngavotayo ngiyaqala ukubona ukhetho olulihlazo kanjena. Ande mawuqeda ukuvota nangomunye umuntu ukukhomba ngenduka xa isikhava sezana utjeni uyifazi uyakubhala phansi uthi wena uvotele bani kumele akubhale ba ngubani umuntu ongathi uyavota i-friend fairness uyazivotela ngendlela abona ngayo ukhetha amthandayo kulomunye umuntu omlinde ngenduku embuza ukuthi uvotele bani. Into efazi nalana kuyini baqhatha abantu izano PF izaqhatha izizwe abantu bezimbabwe ngeke bakuvumele ukana ma ukuthi bazaqhubeka siza soyani bafuna ukuqhatha abantu. Ayikho i-election umuntu otshela omunye ukuthi votela bani umbe uvotele bani. Your vote is a secret. So izano PF lento abade benza lana bekuyi-election noma bekuyi-force matter abantu izano PF lezekhi abake besihloniphe next time asithandi lento lempumela khona vele asisayithembi. Izekhi noma ngakhipha impumela khona asisela luthemba ngempumela yabo leyo abavumelani bezanu behlale phambi kwe-polling station bebuza abantu ukuthi uvotele bani. Lihlazo lele nto bayasihlaza la kuzizwe abantu akade bezo observe i-election ngabaphuma kwamanye amazwe lawo bakubona ukuthi iZimbabwe into enjani. lihlazo lento ezanu PF lihlazo bazidelisa ngezizwe siyabonga
sibingelele enkundleni sithi lichona njani basakazi hayi siyabezwa abantu befazi laba abantu behleli befaka amatafula yazi ukuthi mina abantu angazi ukuthi babanjani ukuthi ngempela ngempela lingachona lisethuselwa yilaba abantu befazi abantu nje abafana lathi nje abantu abafana lana abazihluphekelayo nje labo abantu nje uthole sebelayinile bengathi bayithukile uyazi uyadana ukuthi abantu laba bayithuswa yini ngoba abantu labana nje ngabantu nje labafana labo kodwa ke ngithemba imizamo yabo emibi uNkulunkulu uzayiveza ungaphumeleli konke okubi abajwayele ukukwenza okunye futhi uhlupho olukhona angazi ukuthi abantu bezano bakuthatha ngaphuthi iZimbabwe ngeyabo yikho futhi lapho kulohlupho khona kodwa ngithemba bonke abantu bathe bevota bebecabangela ikusasa labantu ababo bebengavoteli ukujabulisa ukugcwalisa isisu senye indoda omunye lomunye uthe vota ecabanga ukuthi khona ikusasa lakhe lingani ngoba lokho kwezano PF lokho kukhohlwanile ngakho abantu akubasindawo lokho udala lokho kwehluleka lokho ngoba abantu bezithembiswa nje kuphela kodwa sithemba imphumela izaphuma imihle mina ngiyafisa ukuthi imphumela iphume impela ukuthi abadliwe sibone ukuthi bazayenzani
salibonani maZimbabwe amahle Simon Studio 7 laphele sinika indaba siyabonga ngokhetho olwenzakeleyo asivumeleni impumela yokhetho ezaba khona landeleni izifiso zikaZulu kubana zithini landeleni izifiso zikaZulu yikubani ilizwe liphumelele liye phambili lokho kunye okuninginingi asikubeke eceleni ama differences siyilungiseni ilizwe lethu liye phambili ngemva kokhetho singabantu futhi siyadlelana sihambe emsebenzini sihlala sonke so konke okuzaphuma ekhetheni kasikwamukeleni kungabi khona ozafisa ukubana atshintshe impumela yokhetho kumbe azobuhlungu akhiphe lokho kukhona mina ngikhuluma ngilapha elubhani ngingujaha lakhe Ndlovu
nani salibonani basakazi be-Studio 7 ndikhulumisa isidina sikagigidi hayi izek ngatsho mina thi idla nezano loko vele kusho bapha kusegcekeni siyile ukuthi vele inhlangano yokuvotisa eZimbabwe ayikho ivoti yaseZimbabwe alisizi muntu ngoba vele kunobugwelegwele kuyoze nezinto esisithembele kizo ukuthi ezona ezona ezivotisa abantu so ma kuyizo ezilobugwelegwele kuba nzima ukuthi abantu bevote ngendlela e-right ngoba sukubona ivoti lakho vele lingakusizi ngalutho so kunzima zihlobo zami kunzima iqiniso lihle kunzima izeke into eyenzayo iyakhombisa umhlaba ukuthi idlale zami sibingelela nje ngibingelelwayo kodungamele inkomo lonke
Studio 7 esihle labalaleli bethu labasakazi bethu bonke nje jikelele singangeke sibaqambe ngamabizo ngoba singabaqamba ngamabizo isikhathi zahamba but sima ukulibonga ngokusikhiphela indaba ezinhle kangaka ngokusimonitela ukhetho lolu noma lulobuqilo obukhulu obunganani kodwa lizamile ngemzamweni wonke ukusitshengisa uthando elilalo ngakuthi inkosi ingaligcina ilengezele insuku zokuphila ukuze futhi lisisize lapha sokunye so hhayi siyabonga lo nyaka kuphose kwatshintsha kancane sibile sikubonayo noma nje umthuli bagebhizi bhorani ezingu-13 e-Country Park bafake itara bekhampeni hhayi ngakuba sangandawo sebeze bezisola so lapho engikhona mina ngisemguza ku-ward 11 hhayi dliwizano akukhansila wephi idliwe yaze yavuma sidlise yavuma ukuvuma ukuphakamisile isandla noma kade besithi bona bayibo bayibo hhayi bavuma ukuthi abantu umlimi uyabaprotect siyabonga sibongela nje bonke obhilivu kawulu ukuthi ngakuthwala omabutho omoya labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo bengawina mebhasazi kodwa bengadliwa asebenzi asingeyisebenzethu sizabe sibahleka nje kuphela ukuthi bayizithutha kuphela siyalibonga basakazi qhubekani phambili
salibonani sisakethu sawumthwaza mandebela mahle ngiyalibingelela alibingelelwa yimi owenu ndodana ayifasi ndodana kamancubele ekhulumayo ngicela sizakwethe basibambaneni uthando komunye asixuseni uNkulunkulu uzawasikhulula ngojesu ophilayo babeli ngomtakazi ngaphele namandla ujesu uzakusiza kasixolelaneni namaphutha abantu bakwethe uNkulunkulu ukhona uzawusihlenga siyisizwe siyifa lakho ngoba injongo ukuthi kubenze kodwa ngojesu sonqoba kuphela babeli ngomthakazi zizazabethe sihle sithandekayo nkosi ithande komoya
lawo-ke bekungamazwi enuli nabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202
465-0318. Oludaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Ele South Korea lele Japan ngamazwe alekhono angabangane abaqhakathekileyo beMelika futhi ukuzinikela kwethu kuwo kuqine kakhulu kutsho uMongameli Joe Biden weMelika ekhuluma eseCamp David emhlanganweni wamazwe omathathu. Senze imbali ngokwenza umhlangano lo singabakhokheli bamazwe omathathu. Sizimele sodwa kanye lokuzinikela kwethu ukuhlangana mnyaka ngomnyaka njengabaholi. Kutsho uBiden uqhubeke wathi umhlaba umi manzonzo. Ngakho silomlando wokukhokhela sisendleleni ezintsha. Okwakuqala siqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ezizasebenza emhlubulweni we-Indo-Pacific. Inhlelo lezi zigoqela ukulolongwa kwamabutho mnyaka ngomnyaka ukuze ziqinise umvikela wethu ngezinga eliphezulu. Siqinisa njalo inhlelo zokwabelana ulwazi okugoqela olumayelana ngamabhomba adutshulwa ngele North Korea lenhlelo zalo zobulembu kanye lokuqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ngama-ballistic missiles. Amazwe omathathu avumelane njalo phezu kokulondoloza ukuthula lokuhlaliseka emgwaqweni wezikepe olwandle owe-Taiwan Strait kanye lokulwisana lobuhuquluzi. Sizaqhubeka silwisana lobugelekeqe bele-North Korea obugoqela ubugebengu elibenzayo obuphathelane lemali ye-cryptocurrency engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lenhlelo zalo zokuthengisela ele-Russia izikhali zempi elizisebenzisa ekuhlaseleni ele-Ukraine, kutsho uMongameli Biden. Futhi sisonke, kugcizelele uBiden, sizaqhubeka simele ukulandelwa komthetho emhlabeni jikelele. Inkululeko yokuhamba olwandle kanye lokuqedwa kombango olwandle lweSouth China Sea. IMelika, iJapan leSouth Korea avumelane ukuqhelisa ubudlelwano bawo kwezenotho, kutsho uMongameli Biden. Sizimisele ukusungula uhlelo esilubiza ngokuthi Supply Chain Early Warning System Pilot oluzasilimukisa nxa kuthe kwaba lokusilela kwempahla ethize efana laleyo esetshenziswa ukulungisa amabhathiri lamatshe aligugu ukuze sithathe amanyathelo senqabele lokho okwenzakale ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okokugcina, ubudlelwano bethu ngobokwakha ikusasa labantu bethu elingcono, kutsho uMongameli Biden. Yikho siqinisa ubudlelwano bethu kunhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele. Futhi sisungula uhlelo lokwabelana ingcitshi ezizaphathisa kuhlelo lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane olwe-US Cancer Moonshot Initiative. EMelika sesiguqula ngokujulileyo indlela esiphenya ngayo umkhuhlane wemvukuzane. Futhi sisonke singamazwe omathathu ngiyathemba ukuthi singawunqoba lomkhuhlane kuzinyanga ezizayo laseminyakeni elandelayo, kutsho uMongameli Biden. Sizaqhubeka sisebenzisa amathuba anje sibambene ngokuzinikela okukhulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika olusigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ekuseni, kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.